umsebenzi lo wama-councillors kuncedisa isigaba, kuncedisa izakhamizi. Kodwa ngokunjalo futhi akumelanga ukuthi nxa usenza lowo msebenzi ugcine usebenzisa ama-resources okumele aphilise abantwana. Kumele ukuthi i-allowance abakunika yona anxa ungasomsebenzi irikhuphe ama-expenses akho owasebenzisileyo. Singabi ukuthi sithathe imali yabantwana sisebenzisa ekuthini incede umphakathi kumbe kuncede izakhamizi. Yikho kumele kube lo mahluko okhona.
Ungathi kodwa liyakuthakazelela kumbe kungani nje kulokuqhweba phakathi?
Ngumbono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Sizathola ukuthi kuzabe sokusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angaziniki ithuba lokuba lezakhamizi ancedise. Kuzabe sisasebenza ukuthi athole imali njalo kulalaba abanye ababehamba ngezimota zabo zathola ukuthi ifiyela abayisebenzisayo ngenyanga sisebenzisa ama-wadi abo kawuhambelani ne-allowance naleyo.
Asithi ngaba linike okuzwakalayo nje belingathi kungene malini kwezithi umuntu asale ngani uyakhudumala kancane.
Ngombono wami mina ukuze kweneliseke ikakhulu mina ngihamba ngemoto engisebenzisayo ngikwanisa isiweli yonke ngenelise nje lokufona lokwenza lokhu nalokho i-$300 ngibona ngani kungenela eziyi-allowance yama-councillors ngibona ngani i-300 ibingaphosibambeke kancane. Ngoba nanko phela ungananzelela ama-members of parliament baba neloan yokuthenga izimota baphinde njalo babe neloan yokuthenga izindlu. Khangele-ke ama-ministers nabo baneloan yezimota leyizindlu and so forth. So ama-councillors yiyo nje akhangeanakhangele baphansi.